yelanga lalevale nuglila gwenyamazana yelanga lalevale ni maruglila gwenyamazana yelanga nuglila gwenyamazana yelanga lalevale maruglila gwenyamazana
Yeah.